Uthelelo amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala okwesivalo kuyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolophe kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isakhiyane. Inkomo yayithi ngazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lasekhaya. Esikhathini labanye omakhelwane abelusa labo babethokoza. Yayithi ingazala inkomo liyana okokuqala qalisa nje ukuthi isengizele kwakusengelwa phansi kuthiwa kukhutshwa loluyana uchago oluyiyelo kakhulu olungumthuli kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho isiphinda futhi kusengwa liyabe lokhe luphuma uchago lolungani luyiyelo.
Ye, kwakuphekwa njani konke lokho mpofu?
Loluyana uchago ke yilo olwalufakwa embizeni kuseselendiwo olwalufakwa ediweni lubiliswe eziko lukhona kwafana soluguthi kwakasukubila sukuqaliswa kukuphehlwa. Kwakungaphehlwa ngophehlo olusebenza ekhaya. Kwakudingwa uphehlo lwesihlahla esithiwa ngumvala sangwane. Yilo uphehlo olwaluphehlwa ngoba isihlahla savele singani silempehlo. Phehlwe ke nxa sokungani sokujiya sokufuna ukuba ngamahlaka yikho ukuvuthwa kwakho. Kwakusiba nomlazanyana nje kukhasukusokusokunomlazanyana. Babe sebekudla ke abafana. Yayisengwa nje ngenxa kabili kathathu. Kungabonakala ukuthi uchago lwayo solutshintsha solusuba mhlophe. Sekusaziwa ukuthi hayi umthubi wamahlaka asuphelile. Bese kuphekwa ke okwakuthiwa isathiyane ngalo lolu chago. Umthubi lo amahlaka konke lesathiyane kwakungaphekelwa ekhaya. Kwakuphekelwa khona lesimayeni lapho esengelwa khona ngale kubasiziwe khona ngale kuphekelwe khona ngale. Isathiyane lwesi saku kwakufaka uchago luthi lapho qalisa ukubila khonapha sokufakwa kwimpuphu sekuphehlwa. Kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvalasangwane hayi khona olwekhaya. Kuyathi nxa sokusala ilambazi ke lijile elihle sesiyiso ke isathiyane sekusephulwa ke sekuqalisa ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi konke lamahlala akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi amakazana yena alidli phela isiyathiyane yikudla kwabafana lokhu. Yikudla okwakudumile yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzela ukuthi kwakuvele kuphekelwe egangeni khona ngale ezibayeni kwakungaphekelwa ekhaya. Yiso ke isathiyane lesi engisho ukuthi yikudla okudumileyo lokhu kudumile lakhathesi ebafaneni abelusayo. Abanye abadala sebesibasithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu mnumzana Elijah Singene Mpofu ingcwethi kwezamasiko esintu besixoxa laye ekhona ngale ke kwesivalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe mandu, owawusenziwe, abadala.